Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 29 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo abane babanjwa igcikwane le coronavirus. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMorgan Tsvangirai House kuqhubekela phambili. Abatsha benxazombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi.
Hayi, sisenkantolo njengoba ngishilo, kungekudala nje sobe sesinalo i-ofisi lethu.
Ibandla le-MDC Alliance selilandule umbiko owethulwe ngumphathintambo obona ezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube ukuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenzisa amazwe aphetheya.
Abantu laba sebephendulela isikhuni ngoba ede sichisa bona khathe sefunda ukuchisa thina.
Izikolo zivulwe izolo amatitshala engayanga emsebenzini phezu kodaba lweholo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala.
Sithole ukuthi kulamanye ama provinces kade kule 1% attendance yababalisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kunomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Abane babanjwa igcikwane le coronavirus. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane laba bathole leli gcikwane elizweni. Asebele gcikwane leli elizweni sebezinkulungwane ezedlula isikhombisa 7816. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMorgan Tsvangirai House kuqhubekela phambili. Abatsha benxazombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi sikhuluma nje. Amapolisa kade eqaqele isigodlo lesi abikwa esukile ntambama labasakhulayo abalithumi lambili kade bebotshiwe bakhululwa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni othi okwenzakalayo yize elizadlula nje ngokuphazima kweso.
Ngiyabonga msakazi ngaleli thuba osinikeze lona. Okwenzakalayo eMorgan Tsvangirai House ukuthi laba obaba ababethethe umbuso ngobudlwangudlwangu, labana ababefuna ukuchisela umama makhupha endlini bethu ngoba ngumndebela akabuyele emathebheleleni ndakula muntu wesindebeleni ozobusa iZimbabwe. Baqalile futhi ubudlwangudlwangu babo bafika laphana ngabo ubudlwangudlwangu bangena e-ofisini lethu batshaya abafana bethu. Sisekhothi nje njengoba ngikhuluma nawe ukuthi sikwazi ukuphinda sithathe i-ofisi lethu.
Manje lizathatha manyathelo bani ngodaba lona lolo?
Hayi, sisenkantolo njengoba ngishilo, kungekudala nje sobe sesinalo i-ofisi lethu. Lo jahe ngikhuluma ngaye nababanye abangabe esebenzisane nabo sebezixotshile ngoba i-constitution yethu ithi ungasupporta elinye iqembu usuzixotshile emhlanganweni.
Labo okuthiwa ngabasakhulayo bebandla lenu okuthiwa yibo ababize abanye labo abe-MDC Alliance belokhu bengamalunga enu na, njalo ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngabo bona la?
Hayi, kulo jaha oyi-1 unguye owathi ngoba esenamanye amacala akhe abenawo asebhekane nomthetho wasesuka wayangale njengoJudas wafika wathengisa ke bamnikeza imali ke yikho kubuya esethatha laba abayi-alliance ebuya labo e-ofisini lethu.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
So mbona ngazathi ukuthi intsha ingabe ikwenza ingela abadala siyabe singaqinisanga ngoba ngomgqibelo umnumzana uChamisa ukhulume ngokuthi uza kuyawathatha lawo mahhofisi. So mbona ngazathi intsha iyenza ilosekelo lwabadala bebandlalelo.
Ngokubona kwakho lokhu okwenzakalayo kungaba kulesandla seZANU PF phakathi yini njengalokho okucatshangelwa ngabanye?
Sobala ukuthi ekuxabaneni kwabo iZANU ilesandla esikhulu ende ihlezi ingumxabanisi. Uzathola ukuthi kanengi nengi kuyathiwa imali enengi iye kugatsha lwe-CIO. I-CIO kanengi nengi imali leyo yiyo ehamba isiyathenga abantu ukuthi bengahla amabandla abe divided, yilo elilabantu elingenisa abantu balo ukuthi bedala ukuthi kuchitheke. So kungazake kungethusi ukuthi bakhona asebebanjwe i-CIO, bakhona abangabe besebenzela mbeni besetshenziswa yisitha. Lokho kakudawutheki.
Ubona uyababona yini uChamisa loMakhuphe behlalisana phansi bekhumisana umlotho?
Bona bezimisele ukuthi bafuna ukukhulula abantu beZimbabwe, kungayisi ukuthi benza into zezifiso zabo. Akukho kungabamisa ukuthi behlale phansi. Okungabehlula ukuthi behlale phansi into eyodwa ukuthi babe bethethe imali yesitha, ukuthi bahlala phansi bethini lo banika imali uzababuza ukuthi lenzani. Kodwa uma kuyukuthi genuine ikungazwani kwabo boyithu nokuthi kungela mali yesida, ayi bangahlala phansi bexoxisane bebonisane, amboni into enzima. Kodwa uma kuyukuthi kule mali yesida kuyazila ngoba omunye engafa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyitshiya galombili zabantu 7816 eZimbabwe. Siyathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMaikhobe ngo 8 ntambama.
Ibandla leMDC Alliance selilandule umbiko owethulwe ngumphathintambo obona ngezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube ukuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenza lamazwe aphetheya abenhlanganiso ezizimeleyo labanye asebaxotshwa kubandla leZANU PF ababethiwa liqembu leG40 abafana lomnumzana Jonathan Moyo. Uncube utshele intatheli izindaba izolo ukuthi amazwe la asebenza lezinye izizalwane zakuleli ukungenisa izikhali elizweni ngudlu ukuze baqale impi. Uthe njalo ibandla leMDC Alliance liqamba amanga ukuthi kulokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni lokuthunjwa kwabantu ngoba lifuna amazwe aphetheya angenele agenqule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uthe abezomvikela abasoze bakuvumele lokhu. Ibandla leMDC Alliance lona lisole amazwi kaNcube lisithi ajonge ukwethusela abasekeli balo, kanti njalo uhulumende udinga isizathu sokuhlasela leli bandla njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi seZaphu phambilini kweGugurahundi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli salo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Thina abantu beMDC silwisana le-corruption, ubusela, ama-adoptions, ukutshontsha abantu ebusuku, lokwenza i-tribalism abayenzayo le-nepotism. Economy file ngenxa ye-corruption. Ngalokho ke abantu laba sebephendulela isikhuni ngoba ede sichisa bona khathe sefunda ukuchisa thina. Thina sime emthethweni, singabantu esifuna ukuthi abantu bazuze imali yabo elohlonzi. Sifuna abantu bafunde ezikolo, namhlanje izikolo zivuliwa zange kubele ngitshela ama teacher abaqala bahamba ukuyadlala nje amatope. Yikho ke thina sifuna ukuthi ezibhedlela kube lemithi lamadokotela, abantu balime basuthe hayi ukuqamba amanga aluhlaza tshoko okuthi tinase sitrena ama military insurgency. Lokho ikusigolomba okunzima kakhulu silintsho le international world gayibuye ize kwenza I study owe singathi I commission baze kuzwisisa kuhle ukuthi kambi MDC njoba yona ingala nje lesikhali nje lesodwa sesitrainwa ngubani I international relations le international law siyakwazi ayivumelani lakho lokho yikho ke libona ukuthi vele ikhu asiyithathi asiyifuni yikho zange sizame ikhu njengoba nabenza ikhu bathathela umgabe uhulumende bavele abafuni umuntu ophikisana labo
bakhona abanye abathi umbiko kancubelo uyethusa ngoba igugura hundi layo yaqala kanje kuthiwa kutholakale izikhali lithi ningalokho
ithumba seliza bhoboka ngoba siyakwazi ukuthi kuzani ngokwabo kulemkenke emthathu eyabalishanayo siyakwazi umuntu obusayo ngubani hathi lokho esikuphongubona mahlabe zulu qinanini kodwa impile iyamanga esithi cyber warfare ifuna abantu bayilandzelele ngoba bayaza kubelithusela bafaka izinto eziningi abantu babojwe ukuthi yini lingakhohlwa ukuthi ngama 1983 kusuka kufika ku 1987 kwabuya I 5th brigade bahlanyela izikhali benza konke babulala abantu besithi bafuna ukubona abantwana bema dissident konke lokho silabantu ababulawayo within a week bephongukunywa nje ngamakhoti eRodisa Front ositshela siyaliqinisa sifuni dlame lingathatha umthetho liwenzo wenu lina enzanini into zonke eziku constitution ezeku demonstrator ezoku petitioner ezoku ghost law ezokwenza ama strike kodwa lingathathi ngitsho lelitshe ntsholani libe ngabantu elimsulwa ngoba laba bantu sebefuna ukuphonga ukusipha amacala esingawani esingalawo
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli MDC Alliance ubexoxa icingweni lontungameli inkomo Studio 7 ekwobulawayo izikolo zivuliwe izolo amatitshala engayanga emsebenzini phezu kodaba lweholo Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, umnumzana Nation Mudzidirwa, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sithole ukuthi kulamanye ama provinces kade kule 1% attendance yababalisi amanye ama provinces kade kule ama 5% attendance yababalisi sike sakhangela esikolweni akuyenzi ukuthi sisiqambe ngamabizo kade kulabo 0% iattendance yababalisi kulezinye ikho kade kutholakala kulabo headmaster labo deputy head kuphela sikhangela futhi kundaba yabantwana abaningi bangkhona bacina bebuyela ezindlini wakade kungela ukufunda kade kuyenzakala esikolweni sithole futhi ukuthi uhulumende kade se promisele ukuthi uzaletha impahla zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ama PPEs esikolweni kodwa sithole ukuthi ezinye esikolweni akula impahla lezi azikabi khona so abantwana abanye kade bebuyile besigqokile ama maski abo angaswa ama quality mask ukuthi siwakhangela ukuthi agqokwe ngabantwana lapho abahlangana khona babonani so ababalisi bayakhala bayakhala ngendaba leholo ukuthi abala izimali zamabhasi abala izimali zemaskufis zabantu wabo yiko bangalugcubanga namhla emsebenzini
likhangelele ukuthi kuzahamba njani asithi uhulumende ayale elokhu engaliphi imali yona le eliyifunayo kuzaqhubeka kuhamba njani
Siyabeloke sihlezi ezindlini ezilonga uhulumende engasiphanga imali yona le esifunayo ngoba kunje asila izimali zokugada zamabhasi ukuthi sibuyele emsebenzini asila izimali zokuthenga ukudla asila imali yokuthi sibhadarele abantu wabethu ama school fees kunje ama rentals ngama 20 to 30 US dollars per room kumalokishini ama school fees abantu wana kathesi ngama 30,000 RTGS dollars yabe equivalent to 300 US dollars so kunje nxa ngihola 30 US dollars ngisoze asisoze sibuyele emsebenzini ende sakuvumelana njengababalisi njengehlanganiso ukuthi asibuyeli asilugcobi as long uhulumende engasiphanga imali yona le esifunayo ende kuyabe sokusegcikeni ukuthi uhulumende sehlulekile ukuplaya important role yakhe yokuthi aprovide education elizweni afundise abantwana ngoba as long ababalisi behlezi ezindlini abantwana bengafundi kuyabe sokusegcikeni ukuthi uhulumende uhlulekile ukuplaya irole yakhe ukuthi aprovide education
umnumzana Nation Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni iAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe kumbe ATUZ ubexoxa icingweni leStudio 7 eselubhani Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uRebecca Masawi oweHarare ubesemthethwandaba izolo ethoniswa icala lokuthumba abesifazane ababili ababethandana lomyeni wakhe. Batshaywa kabuhlungu omunye waze wabhubha. Iphephandaba leDaily News lithi umahluli wedalele High Court umnumzana Martin Makonese uselahle isicelo sebekade befuna ukumisa ukungcwatshwa kakutsha kwababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani basakazi beStudio 7 likhuluma lesizalwane seMatopo ngizwe lapha na besithi uMakhupe usethethe ibizo leparty kaChamisa lelabathi MDC Alliance bathu uMakhupe yilo azayisebenzisa kuma by elections la azaba khona ngoDisemba bengithanda lapha na uma bekhona abalandeli beMDC Alliance lelikhokhelwa ngoChamisa bengicela ukuthi ngabe bayamcebisa abumbe elinye ibandla elitsha elingahlangene lezinto zawo uMakhupe labo Monzora ngoba engiqinisa ikhanda ngesikhathi masongumele baye kuma by elections bazomvimba ukuthi asebenzise ibizwe nalelithi MDC Alliance ikho lapha azazibone sesala khona engasela party ngoba kusukela ekuqaleni ndiveleni ngumuntu ophikisana lecourt so uma umuntu ophikisana lecourt ekugcineni vele awusoze uphethe kodwa ngoba ekuqaleni waphikisa wathena iMDC thile yayitshiyelwa ngochwankira yena nguye kumele ayikhokhele asomakhupe isinqumo secourt yena kahlangani laso yena uzo ebantwini wayithatha iMDC alliance omakhupe baya kuma-MP omakhupe labo Monzora baxotsha wathi yena uzo ebantwini baxotshisa ama-MP lamanje lokho kunjalo akula kutshintsha kumbe enye into ayenzayo ngokuxotshwa kwama-MP baxotshisa amakhansila wathi uzo ebantwini lakho kwaba njalo wathula zwi wathatha i-harvest house wayikhothi wehlulwa wayithatha wayinikeza umakhupe wathi yena uzo ebantwini wathula zwi lamanje igama balithethe balinikeza umakhupe sesithi yena uzo ebantwini inkana isozimsebenzele ngaphandle kokuthi avule yakhe iphathi entsha engahlangene lomakhupe kumbe engathintani lomakhupe ngoba vele ekuqaleni nguye umuntu waphambanisayo ngokuthi akhuphe umakhupe ngendluzula yena angena esikhundleni ngenkani esebenzisa inkani letrabalism
thina vele njengamazimbabweni isitha sethu sinye izano PF makungazuki izano nje embusweni yonke into izolunga so abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhuya isitha zethu sinye esikade sasitupa from 1980 izimbabwe vele asikaze sikuthole ukukhululeka thina asikaze sikuthole ukukhululeka yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izani ilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikaze ikulungise akula makliniki akula mgwaqo ayikho nje i-development ekhona into ekhona ezimbabwe ludubo udubo nje into oyibonayo ibhalwe ebusweni babantu abantu baswela ngisho ukudla khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo abazange bayo-checka ngisho isikolo esisodwa lokuthi bayospreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe kodwa nje into abayizwe ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho into abayizwe ukusela kuphela nokube betshontsha imali bethwala imali bezisa le masokukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu ye salibonani salibonani basakazi abahle kukhuluma lo ngwenya la egoli ngokusebenza la ngokuzama empilo siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi uNkulunkulu ngaligcina sesihlale singabaphileyo ndingelela bonke abantu bezimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esiyizano PF umnangagwa ngaphambi kokuthi ayekhuluma ngama-sanction lawa ethi abasuse akaqala susa ama-sanctions lawa ngoba afakela abantu bezimbabwe yena labantu bakhe laba bezalo PF abaqala ekhaya kuqala bethu besiyacela le thina vela asithinta ama-sanctions la bengafuna ukwenza engathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama-sanctions kwenziwa yibo lebandla lakhe lezano p f akanamahloni nje ukuthi uzothi emdala engabe segugile behambise yokhuluma amanga abantu bahlukunyezelwane abantu baboshelwane baboshelwane abantu be-m d c baboshelwane abantu ungakhuluma kabi ngezano p f sekumele uboshwe uthonisiswe nzima uvalelwe unqatshwele ibheyili akukho right lokho vele angakhuluma ngokuthi akususwa ama-sanctions afaka amanye ama-sanctions phezu kwala akhona angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani abo abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona lo bekhuluma ngama-sanctions bet ama-sanctions asuswa ngathi iwayenza izimbabwe ihlupheke into eyenza abantu bezimbabwe bahlupheke namhlanje izano p f akuso ma-sanctions la abafakayo so lokhu bangakukhulumi vele bangazidlali ngabantu
jonile basakazi westudio 7 mina lapha ngikhulumayo kunye indaba eyihluphayo lapha zwakathezo mna ngakwesithi khona amakhiwo afuneke eplazini kathi kasuke waxotshileyo amakhoya layo aza kuya njani nexotsha plazi abanye bebabulala esenza everything abo kathezo esitsho bafuna ubafunelani njengoba isithi i-m d c kayifuni ke ingemakhiwa yena amakhosi ayo thina seyifuna i-m d c katshani lokukhulu lento zakhe ezingasebenziyo lezi
salibonani salibonani futhi lapho bantu basakazi bonke abestudio 7 ngithanda ukulibonga amaqala lonke umsebenzi noma ohleli wenzayo kangaka ngithi ngabe inkosi iyaliphathisa liqhubekele phambili ngehlelo zenu ngiyaphinda njalo ukuba lapha emsakazweni ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba encane ekamama uMakhuphe le abayenzayo thina ngapha ehlangathini singaphegoli akusijabulisi lokho okwenzakalayo ukuthi abantu liyabona ukuthi silwane naso siyabuya sifuna ukuzophuthuma umuntu lina libabili isithethe ukuthi libone ukuthi isilwane lesi singasiyenza njani singabaleka sikhwele phezulu esihlahla kumbe singama isibindi silwe lesilwane seseduzane la ndiyaqala futhi ukulwa lina lodwa liqala ukubambana liwiselana phansi ligiqana laye lisithi liyenzeni kwaphana ngoba lizadliwa lonke isilwane angitshoyo ukuthi hayi thina ngokwethu njengabantu bakamthwakazi asila sayithi esingathi silimele ngoba lathi sakhula sayesabangaka endaweni yakithi mina ngizalwa khona eFlabuzi ithara asiyazi indawo yakithi ayizange idevelop kusukela kudala ukuthi kulomgwaqo osuka endaweni othe Western Eglinton siyemberengwa so umgwaqo osawavala kusela lezi moto ezihamba lapho silo mgwaqo osuka eVukhola siya endaweni yakithi ngizalwa khona eMbembezi ibridge kule bridge ekudala lakhulunywa ngebridge leli sisese primary sasayise secondary sasathatha sasayemsebenzini lanamhla liyakhiwa ngalelo bridge kubuhlungu yithi ngoba yithi kufanele ukuthi siphekelezele umuntu uyabe siya kuntombazana yakhe uyafika yena abe singena endlini alale wena obesusala phansi le ungayazi into eyilandela so thina sikwazi sikulandelayo vele kungcono ukuthi kweze politics kumbe thina njengomthwakazi vele siphume kuzwe zabo mama Makhuphe labo Chamisa labo labo Nangakwa ngoba thina uncedo asilubone kithi ngoba ngikhuluma la manje izulu linganakithi laphana endlini okuthiwa iMpembesi uyalala ungaphetsha komfula imizi yasekhaya ikhangele njengangale komfula awukhona ukuya ngale ngoba umfula bogcwele amanzi egcwele izimoto zifike zijame lapho lathi abantu sime lapho abantwana besuke esikolo esecondary yakithi othiwa emkwabeni efokola uthole ukuthi abantwana bonke labo balala egangeni imizi beyikhangele kungelandawo ukuthi lizacapha ibridge lakho so akulancedo thina esilutholayo akula development yabakhona kithi ngiyancenga ukuthi ngabe unkulunkulu angenele elizweni lakithi njalo ngiyacela ukuthi basakaze ngicela ukuthi linanzelele inkulumo zonke kakhulu liyenzele isivakatshela lakithi endaweni yaseFlabuzi lizwe okusihluphayo kuzwakale emoyeni lo ongasihluphiyo hayi ngiyabonga ngiyabonga igama hayi nangusimoya ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Lamuhla ntambama uMongameli Donald Trump lozancintisana laye kukhetho oluzayo ngenyanga kaLwezi uMnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats bazadibana kungxoxo mpikiswano yakuqala i-debate. UTrump ungena kulingxoxo mpikiswano esetheswa amacala ambalwa abalisa ukungabhadali umthelo we-income tax lokuqamba amanga ngodaba lwe-coronavirus. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni. Sambuza ukuthi ubona kungani induku loxakuxaku kuzawela ngaphi.
Yikumbona ngathi kumpikiswana ngxoxo yabo le. uza kumela konoko enxenya kubeke njengamanga kubeke njengezinto zonke lezi zinjalo labo abazobe bemlaleli bazavumelana naye ukuthi abamqambela amanga kuphikaza ngaphathala ama tax kora embona ngathi kuzamchaya nxa kuyikuthi laba babuzayo ama moderators bangambuza bemphethe duze ukuthi coronavirus wayiphatha njani enxenye lapho yokulapha ngaluza khona ama points athile ngoba eqinisweni aka ambona ukuthi ulakho ukuyivikela icorona ukuthi wayiphatha kule ngoba ngithi uyale emi ngokuthi ngavala ama frame china ngavala ama border ngavala lokusaqalisa kodwa ke kusiya phambili wasusenzana.
UTrump uyazakala njengomuntu othi nxa iphikisana labantu asebenzise amabali amanye anganinga ukuthuka lokunye okunjalo. Ubona ungani kuzasebenza yini kuBiden?
Ye, nxa kusiza kulapho sibile ekungathi ungumuntu lwana ongathi kahlanzekanga ekukhulumeni lokuthethisa lokuye ukweyisa abantu njengomntwana wazalwe lesipunu segold emlonyeni asomuntu ohlonipha abantu njengalokho. Kodwa ke zaphinda njenge ngibuyele khonaphana ukuthi ibase yakhe ngibona ngathi yikho ekufunayo iyakuthanda zikhonokana nxa ethethisa khonaphana khuluma amazwi angathi ngawokweyisa ukudlithisa bayakuthanda. Kodwa ke kuza kuya ngokuthi yena umdala uBiden uziphatha njani. Bekungamelanga ukuthi kuyime ngimcebisayo wenza ukuthi nina ungahambi laye engutshoyo ukuthi angaphikisani laye ukuthi kwesi sikhathi umuntu nxa ekuthethisa wena uthathe amanye amabala angahambelani naloko okuthethiswe ngakho. So mina bengingamcebisa khonapho ukuthi each time nxa engathi uyamkhalimela engathi uyamthethisa yena azihlalele khonaphana kuphela aphendule lokhu akubuzwe.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leTexas.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMorgan Tsvangirai House kuqhubekele phambili. Abatsha benxa zombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi.
Ibandla leMDC Alliance selilandule umbiko wethulwe ngumphathintambo obona ezomvikela umnumzana Owen Mudancube wokuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenzisa amazwe aphetheya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.